Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove. Abanye abantu lokhe bemangele ngokwethulwe nguhulumende othi sokuvunyelwa ukulima lokubhema okusemthethweni insango. Luqhubekela phambili ukhetho lebandla leZANU-PF lwama-primaries. Kulabanye abakhonona ngokuthi galuqhutshwa ngemfanelo. Kulabantu abathi iZimbabwe Electoral Commission inike uZulu isikhathi esifishane kakhulu sokuhlolisisa ugwalo lwe-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Izisebenzi zikhala ngokungananzwa nguhulumende labanye abaqhatshi kweleZimbabwe. Kuhle lweZimbabwe Today asixoxeni, lamhla sihlolisisa okwethulwe nguhulumende weZimbabwe othi sokuvunyelwa ukulima lokubhema impandle. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokwethulwe nguhulumende othi sokuvunyelwa ukulima lokubhema impandle kweleZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6040 laku-15460 ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.